sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela iStudio 7 ngolwesine mhla ka 18 kwenkwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba Jesus sibona iHarare lebulayo sebenikeza abantwana imali ukuthi bayenze labo njenge junior council bayenze ihlelo zabo. Sibone kobulawayo sebenika abantwana lonyaka be 15,000 ukuthi labo kwanise ukwenza ihlelo zabo ezokuthuthukisa amalungelo abo.
AbeZimbabwe labeZambia bayahlangana becebisana ngezinqumo zokuthuthukisa impilo yabantwana lokulondolozwa kwelungelo labo ezabelweni.
Siyabonga uncedo lwesilithelile from EUN olwemali. Sethemba ukuthi lathi njengabantwana besikolo sizakwanisa ukuthi sithole imali ezosincedisa ukuthi sithole ama-textbook, ama-desk, lezitulo zokuhlala. Lokuthi kungkhona kubele development esikolo sethu. Siyabonga kakhulu.
Abahlaselwa ingozi yezulu lesikhukhula eZimbabwe baphiwa uncedo olwedlula isigidi lengxenye zamadola i-$1.6 million inhlanganiso ye-United Nations.
Abasekeli beqembu le-Highlanders sebeqalisile ukuqoqa imali ekhangelelwe ukuhlawuliswa leli qembu yinhlanganiso ye-Premier Soccer League.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
AbeZimbabwe labeZambia sebeqalisile ukucebisana ngezinqumo zokuthuthukisa impilo yabantwana lokulondolozwa kwelungelo labo ezabelweni phansi komanyano weZimbabwe. Kuvika uMavis Gama.
Lomhlangano owenzelwa ehoteleni yeBronte eHarare ungenwa ngabalumanyano abadabuka eZimbabwe laseZambia abasebenza ngosizo lwabenhlanganiso yeTere Disoms. Abomanyano weZimzam bakhuthaza imbuso yezabelo ukuthi inxusa abantwana lenhlanganiso ezimela amalungelo abo lapho ihlela inhlelo zentuthuko eziphathelene labantwana. AbeZimbabwe National Council for the Welfare of Children baveze ukujabula ukuba kweZimbabwe sekwasungulwa uhlelo lweJunior Council lePhalamende yabantwana, iJunior Parliament. Obona ngezokuqhutshwa kwehlelo enhlanganisweni yeZNCWC, uMnumzana Maxim Murungweni uchasisa ngenguquko esibe khona kulo msebenzi wokubambisana labantwana ukuzwa abakufisayo.
Harare sisehopule koBulawayo sisephumula lamakhokhoba. So sisebenza ukuthi sibone ukuthi iBulawayo Junior Council leHarare Junior Council abantwana bayaphatheka ekulungiseni amabhajethi imali ukuthi izasetshenziswa njani emakhansilini ethu yakuBulawayo leHarare. So sesibona ukuthi amakhansila ngenxa yokuthi sebafundisa ukuthi ngamalungelo abantwana sebebiza bona laba abantwana ama-junior councillors nama-junior parliamentarians ukuthi behlale ku-main city council meeting lawo bekhulume izifiso zabantwana ukuthi abantwana bafuna ukuthi balungele bayenzelweni. Ngathi sesibone iHarare lebulayo sebenikeza abantwana imali ukuthi bayenze labo njenge junior council bayenze ihlelo zabo. Sibone kobulawayo sebenika abantwana lonyaka be 15,000 ukuthi labo kwanise ukwenza ihlelo zabo ezokuthuthukisa amalungelo abo.
Le ndlela ethi iphathisa omunicipala ngokumele bakwenzele abantwana kanye lokuthuthukisa inkokheli yakusasa.
Lokhu siza ukuthi abantwana sebeziza khuluma izinto ezibahlukumezayo, sebeziza khuluma izifiso zabo, sebeziza khuluma bona ngombono wabo, kuvele abantwaneni ngokwabo, bezikhulumela bona, njalo bezenzela bona njengabantwana, bebuzana ukuthi bafuna ukuthi benzeni, bencedisana njengabantwana. Silokhu kuncedisa ukuthi abantwana bazakhula, bekwazi ukuthi nxa usesikhundleni sokuthi ukhokhele abanye, kumele uyenze izinto njani, kumele ulungise njani izinto. So lokhu kuzabancedisa la ukuthi kusasa, kusasa lethu zaba lathi sibe nabakhokhela abazakwanisa ukuthi labo babone ukuthi amalungelo abantwana ayananzelelwa.
Lo mhlangano uvumelene ukuthi le ngenye indlela engasiza ugatsha lokuthuthukiswa kwezabelo ukuze luphume leziqondiso lemithetho ezobasebenzela abantwana lendingeko zabo. Beti kuzosiza njalo kuba lalapho kuhlelwa imali zabomasipala ibe khona ebekwa eceleni eqondana labantwana ukuqhuba inhlelo ezibasiza ukukhula kuhle okufana lendawo lapho bengadlalela khona ukuthola amanzi ahlanzekileyo ukwakhelwa izikolo bucwadlana labo ukwehlisa amathuba okuhlukumezwa kwabo lokunye kokubavikela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations iphe uncedo olwedlula isigidi lengxenye samadola i-$1.6 million kwabahlaselwa yingozi yezulu lesikhukhula eZimbabwe phansi kohlelo lwabo lwesikhwama se-Central Emergency Relief Fund. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iziqinti ezingamachumi amabili zeZimbabwe zizathola uncedo lwamatende amanzi lokunye kusengezelela kuncedo olwaphiwa imuli ezazibhekane lendlala ngomnyaka odluleyo. Umqondisi weUnited Nations eZimbabwe, umnumzana Bishop Parajuli, nguye owazise ngalesi sipho ethi usizo lweCentral Emergency Relief Fund luza ngesikhathi esiqondileyo ngoba abahlaselwa zimpophoma zamanzi ezansi eZimbabwe kunje lokhe bethwele nzima. Olwela amalungelo abesifazana unkosikazi Silethemba Mathe uthi luhlelo oluhle olenziwa yiUnited Nations njalo kuhle uma abesifazana benganakekelwa kabanzi ngoba usizo obelukhona benakwa ngezokudla kuphela hathi okunjengemvunulo lapho bese sikhathini.
Kuzasiza kakhulu omama ukuthi bazathola ngama reproductive health assistance in terms of amaphilisi lamakondom longakunye okunjalo ngoba emakhempu lapho izinto ezisuka zisilele kakhulu kunanzwa kakhulu ukuthi umuntu udlile ugezile otholile amanzi kodwa lokho okunye okuba nama effects aba long term kumbe affect impilo yakhe yonke akunakwa kangako.
Osakhulayo unkosikazi Samantha Ndlovu uthi bayabonga usizo abalutholileyo njengabafundi ethi yinto enhle.
Siyabonga uncedo lwesilithelile from EUN olwemali. Siyathemba ukuthi lathi njengabantwana besikolo sizakwanisa ukuthi sithole imali ezosincedisa ukuthi sithole ama-textbook, ama-desk, lezitulo zokuhlala lokuthi kungkhona kube le-development esikolo sethu. Siyabonga kakhulu.
Uhlelo lokutholisa abantu usizo luzaqhutshwa inhlanganiso yomhlaba iUNICEF, iIOM, iUNFPA, inhlanganiso ezizimeleyo kunye lohulumende. Imuli ezedlula inkulungwane eyodwa zizatholiswa impahla ezehlukeneyo kuthi omama abazinkulungwane ezimbili lengxenye bazatholiswa impahla yokuvitsha ngesikhathi bese sikhathini kunye namaphilisi okwelamisa kuhle imuli. Kulandela ukubika ukamongameli ukuba impophoma zamanzi yingozi yelizwe kudingakala imali edlula izigidi phose ezingamakhulu amabili zamadola i-$189 million ekusizeni abahlaselwa yile ngozi. Uhulumende weNamibia, iChina, iUK, iJapan leEuropean Commission ngabanye abatholise uncedo kwabahlaselwa zimpophoma zamanzi. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umongameli Robert Mugabe namhla usungule umsebenzi wokulungiswa lokuqheliswa komgwaqo osuka eBeitbridge usiya eHarare. Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe eMidlands esigabeni seChirumanzu, uMgabe uthe ukulungiswa kwalomgwaqo kuqakathekile kakhulu ngoba ulezimota eziningi njalo uxhumanisa eleZimbabwe lamanye amazwe. Umgwaqo lo ulungiswa inkampani yakwele Australia ngemali efika phose ibhiliyoni elilodwa lamadola. Baningi abantu abafela emgwaqweni lo ngengozi zezimota minyaka ngomnyaka. Esuka emkhosini lo uMgabe olubhekise eMasingo ukuyavula ngokusemthethweni idamu letokwe mkosi lona ebeselile minyaka eminingi lisakhiwa. umgabe ukhonone ngezijeziso zenotho ezafakelwa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithane esithi zenqabela eleZimbabwe ukuthi lilungisise imigwaqo yalo njalo lithuthukise izakhiwo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umeli weNkayi South edalele ePhalamende uMnumzana Abednego Bebe.
Umuntu omdala sekhulile senjengerobhothi, irobhothi elayitha ngesikhathi nxa umnikazi eyitime ukuthi layithe ngaso. Kaselamcabango ojulileyo obanzi ukuthi akhangele okuhluphayo eZimbabwe akukhulume ngeqiniso. Lanxa ebengaba lawo umcabango lo-ke asiyomuntu olenhliziyo yokuthi ufuna ukubona ilizwe lithuthuka labantu bakhe. Umuntu olokusola lapho awone khona abesesola abanye abantu yena enguye onileyo. Khathesi kunjenje ukhuluma ngama-sanctions ukuthi kwenziwa ngama-sanctions ukuthi size singatholi imigwaqo eqondileyo. Kodwa okumangalisayo ukuthi yona leyo mali ezasebenza lapha kade commissioner khona umgwaqo we-Beitbridge izavela kubobona laba abantu athi yena bamfakela ama-sanctions. Ngoba lapha eZimbabwe asilayo imali engangaleyo engakha lowo mgwaqo. Ngokuqala lokhu kwesibili, idamu lona leyo letogwe mkosi akade ekhuluma ekhona ukuthi kulama-sanctions lakhiwe ngamataliyana. Amataliyana encedisana ke nayo kancane i-government yeZimbabwe. Kodwa nanku kulokhu ekhuluma ngama-sanctions. Ama-sanctions azaba khona njani bona belokhu bebuya bona abantu athi bamfakela ama-sanctions bezesebenza eZimbabwe, bezesekufaka imali eZimbabwe, nilusizi ebantwini beZimbabwe ngoba sebavuma ukuthi babe betshelwa into engaqondanga umuntu omdala ongalangqondo ongahloniphiyo babe belalela. Akulaleleki lokhu emthini lengqondo ocabangayo.
Uhulumende uthi umgwaqo osuka eBeitbridge usiya koBulawayo lawo uzalandela. Uqakatheke kanganani lo mgwaqo?
Uqakatheke kakhulu ngoba kukhangela ukuthi kuhlanganisa amazwe athi wona South Africa leZimbabwe leZambia kuqansa kusiya kubo DRC kusiya kubo Tanzania. So umgwaqo oqakathekile ukuthi nxa usuka eSouth Africa usiya kulawo mazwe engiwabalayo umgwaqo ozasetshenziswa ngabantu ababehamba ngemigwaqo hatshi abeZimbabwe kuphela but abanye ama-members eSADC azabe ewusebenzisa lo mgwaqo.
Umnumzana Bednego Bebe ngumeli weNkayi South edalele ePhalamende.
Live talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane asihluzene bomama siqhubeka ngodaba lokubhalisa kwabomama ugwalo lokuvota okuzakwenza bavote kukhetho ngomnyaka ozayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze lingene kuhlelo.
Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ekukhulumisaneni kwakhe kwakuqala ecingweni lomongameli Vladimir Putin wele Russia osanda kukhethwa osanda kuthatha isikhundla sokukhokhela ele France, umongameli Emmanuel Macron uhle wathembisa ukuzinikela kwakhe ukusebenzelana ekulwiseni imisebenzi yabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo.
Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump usuka ngolwesihlanu esiya eMiddle East la kwele Europe echiya ekhaya kule ndaba eziningi ezibhibhidlayo ezehlisa isithunzi sakhe njengomkhokheli emazweni womhlaba ezigoqela udaba lokudlelana kwakhe lele Russia.
Oza kuba ngumthetho wokukhumisana umlotha weNational Peace and Reconciliation Bill uyahlaziywa edalela ePhalamende lanxa uthiwa ubuyiselwe kukomiti yezemithetho uyohlolisiswa ukuthi awephuli isisekelo sombuso na. kutholakale ukuba lumthetho uza kwenza i-commission ebona ngokukhumisana umlotha ibe lesikhathi esilutshwana kakhulu ehofisini lokunye okunjalo. Kodwa umsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko obesedalela ePhalamende ngolwesibili lapho asekele lumthetho. Amanye amalunga ebandla leZANU-PF athi lumthetho ungazabunjwa ngoba uzavula amanxeba akudala kuzokuthi abanye ngabathi nxa lumthetho ungabunjwa kumele ukhangele udlakela olwenziwa ngesikhathi seGugurahundi kuphela. Kodwa abanye bathi kumele kukhangelwe labathinteka ngodlakela olwenziwa phambilini kokhetho luka-2008. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomela ibulawayo East eDale uNkosazana Thabita Khumalo endawonye loMnumzana David Ndlovu olilunga leDale leCentral Committee yeZANU PF onguye oqala lingxoxo.
Ngivumelana lo VP Mphoko. It's very difficult ukuthi umuntu obusisithe angaqhubekeli phambili. Thina ngapha vele kuyadingakala ukuthi ibhili liyaniqhubekele phambili. Kuyadingakala sibi. Ngivumelana lo Mphoko mina.
Makhumalo, wena uthini ngebhili le?
Ibhili mina ngithi kayibe khona kodwa kayibhalwe icace ikhangela okwenzakalayo. Ayikhona lokhu abafuna ukukwenza ukuthi bacatshwe ngomunwe. Ngoba into ekhona lapha yikuthi sihlezi khathesi silabantwana nxa ngikhuluma nje ngisebenze 34 years abahlangana lo dubo loGugurahundi. Abantwana bona labo sikhuluma kunje nje badliwa zingwenya bechapha uLimpopo besiyeGoli besiyathenga amaphepha ukuthi bazakale ukuthi ngobani. Ngodaba lokuthi kuleli lizwe abantwana labo bangcitshwa ama-ID lama-birth certificate.
Hayi, kwezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngodaba lolu osoluvuswe nguMakhumalo lapho kubana uhulumende wezanu njengoba wabulala abantu ngesikhathi sonesana kumele kwenziwe lokho akutshoyo ukuthi kwenziwe? Uthini wena ngakho?
Ngibona ngani mina ayisime ngitsho njalo. Ngibona ngani isathi ubhale constitution, ngibona kunama-provisions anjalo. So nxa kule province mina ngithi umthetho kawulandele njengoba kukhona uconstitution plans ezinjalo ufanele ilandele. Ngitsho vele ngiye ngiqalise ukuthi sesifuna ukuamenda iconstitution sibalekele izinto ezinjalo. Ngoba iqiniso elihle ngibona ingani isilonda lesi asisoze safa saphela nxa singakhulunywanga salungisa ngendlela eqondileyo. Le muli ezayo abantwana basakhulayo into lezi eqala ngani iyathulana wona lokhu ebeyivuselela abantu konke okwenzakalayo abantu baqala sebethi bethi kuyakwenza ukuthi le unit ebantwini beZimbabwe ingabi khona ngendlela eqondileyo manxa odaba lolu singalulungisanga kakuhle. Kuqakatheke ukuthi sihlake sihlale phansi vela sodaba olufanele ngayo ukuthele ujikele ephalamende fana abantu baqale baxoxe phansi nxa usiye ephalamende abantu sebenziseni ngendlela olufakwa ngayo mna mboni ngani olufakwa ngendlela eqondileyo umbono wami.
Ngivumelana lo Ndlovu, okuqakathekileyo ukuthi uhulumende umele angene kuZulu lapho kwenzakala khona umonakalo lo. Babuze uZulu ukuthi singakuqondisa njani okuyinto lokhu ukwenzela ukuthi siphumuze uhlungu ebantwaneni labo. Ndlovu, uqinisile, abantwana abazalwa ngabantu ababulawa kuGugurahundi bazawuvusa umhlonga sifuna singafuni ngoba okokuqala balisiwe kuya ezikolo. Sonke siyazi khonapha eZimbabwe lani khonapha iStudio 7 lihlala siza abantu bemashonini besithi khona amaNdebele awafuni kuya esikolo, amaNdebele awafuni kuya esikolo. Athi loqiniso lona lelo amaNdebele anganelisiyo kuya esikolo enziwa yimthetho yezanu eyokuthi umntwana uma efika kugrade 7 kumele abhale i-exam kodwa kumele abe le birth certificate. Umntwana lo uzalwa ngumntwana owayelabazali ababulawa iGugurahundi akalala sithupha uyise, unina akalala sithupha, umntwana akala yona ukuthi ayi-birth certificate. So ukwenzela ukuthi baphile ngokulokuthi bethena bethe kho behleze emabhudi ngaphansi kwezihlahla akubancedi. Bakubona kuqakathekile ukuthi kungangcono bayedliwa zingwenya ekuLimpompo beseyazama impilo baquma bangene eGoli. Abantwana loba lokhu bebhubhudla, bayabhubhudla labantwana.
Hayi, kwezwakala esikhathiswe singasavumi. Ungasigqibela uhlelo lwethu baba Ndlovu, usiphe wena imbono.
Ya, mbono wami ngokuthi khona ivela nhealthy ukuthi uzibona u-vice president ngezanu-PF bone nama-MPs sekungani sikuthoko lokuphisana ephalamende njoba ngithi mina igogeke yami yena ngathi point yami ukuthi akubuyele ebantwini kusikele phansi ebantwini bese kuyangena eParliament kweyinto ezivele ebantwini ngoba iveri sensitive into yakhona le abantwana basakuphuraya base lokho besadingisutsu kwavele kwakusuke ngani kuyini kwakusenzakala indaba enzima bebe uthi ichasise ebantwini.
Lo ke ngumnumzana David Ndlovu ilunga ledale le Central Committee ebandla lezano PF ubexoxa endawonye lomela ibulawayo East edale le Parliament unkosazana Davita Kumalo oyibandla le MDCT.
Laba sakhulayo abanengi abahlalele evalweni bese sabela ukuthi balakho ukungenelisi ukuyabhalisa ukuvota kukhetho oluzayo ngoba gabalazithupha kumbe ama-birth certificates. Inhlanganiso yabasakhulayo e-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe ithi sikubone kufanele ukuthi kukhuthazwe ukusetshenziswa kwemithetho emunyetho yokusisekelo sombuso ukuze bancedwe abantu ababhekane lalolu dubo ikakhulu labo abakhula bezintandane. UMike Hobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana kula kwashe Hobe igqwetha elisebenza lenhlanganiso yeVeritas. Lo mnumzana Zenzo Nyoni owenhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe.
Kakhulu njengenhlanganiso emela ontanga, kakhulu njenge-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Umsebenzi esikiyo manje, njengoba nasikhangelele ukhetho oluzayo kumnyaka ozayo, yikuthi okuqakathekileyo ukuthi untanga wonke ozelwe ngo-1999 ngoMay ulelungelo lokuthi ayiregister abe yivoter for next year election. Iningi labontanga siyazi ukuthi balama-challenges okuthi kabalazo incwadi zokuzalwa esithi ngama-birth certificates. Njenge-organization inhlanganiso singenile-ke enhlangothini ezijiyeneyo ezigabeni ezijiyeneyo kakhulu ema-reserve ukuthi siphathise njalo sifundise ontanga ukuqakatheka lokulondoloza ivoti lakhe njengomntwana wesizwe Zimbabwe. I-challenge esihlangana nayo yikuthi inzalo eningi asikhangela endaweni ye-Martin North indawo esikhangele khona ukuthi i-challenge esihlangela yikuthi isigaba lesiyana abantwana abaningi abalazona incwadi zokuzalwa ngoba bafunde bazibagcina esigabeni sika grade 6 bese sihlekuya ku-grade 7 lokuya ku-form 1 ngoba bengalazo incwadi zokuzalwa esithi ngama-birth certificate ngoba bengalabo abazabamela bebafakazela ukuthi ngabantwana abazalwa ngasiphi isikhathi. Sike sazama ukuthi sibonise kakhulu osobhuku besigaba bese ukuthi abantwana bebhaliswa kubo osobhuku besigaba abhale incwadi le councilor abhale incwadi bebe sesiya emahofisini kahulumende ukuthi bethole izincwadi zokuzalwa.
Hobe, izenzo zabo njengenhlanganiso ziyasebenza na okusemthethweni?
Ya, ngomthetho kuyasebenza abakukhulumayo ngoba umthetho uyavuma ukuthi umuntu obhalisa i-birth certificate yomntwana kungaba ngomzali, kungaba isihloko somzali, nxa kwenzakele ukuthi engxenye umama uthe ebeletha wathona yena umntwana odone wasurvive. So akhona ama-provision onalawa emthethweni wethu weZimbabwe, i-birth and death regulations zeZimbabwe, okuvumela ukuthi kube labafakazi lapho kuswelakele khona imuli, lapho kuswelakele khona abantu abaseduze lomntwana, kukhona abantu abangabuya phambili befakaze bethi hayi ngumuntu esikhule simkhangele siyamazi ngowemuli yalaba njalo engabe ezalwe phakathi kweminyaka leyi kumbe inyanga leyi kusiya kusikhathi esingaka.
Kuyini okwenza ukuthi abantu emphakathini bahlangane ngalolu dubo njalo kulabasakhulayo abangake ababhekane ngalolu dubo?
Ukuthi sibe kwazi sibili inamba asikakutholi, kodwa kucatshangelwa ukuthi kungaba kudlula phose 1 in 2 endaweni ezingaphandle kwemadorobha. So emadorobheni ungathola ukuthi inani labantwana abangela ama-birth certificate liphansi, kodwa nxa usiya emaphandleni uphuma usiya emakhaya uzathola ukuthi inani lelo lenjani liyakhuphuka. Njalo izinto ezenza abantwana beswele isikhathi kumbe beswele ithuba lokuthola incwadi yona le enye ethintwe ngoba ngomfowethu Nyoni ukuthi ngesikhathi se-ground abazali abaningi bafa and basala abantwana bengela bantu abangawukhulumela emahofisini. Okwesibili, nxa umzali yena ngokwakhe engelawo amaphepha njengokwenzakala izikhathi eziningi emaphandleni futhi kuzaba nzima ukuthi abantu abakhe bebe lawo lawo maphepha ngoba umzali kalasithupha.
Nyoni, sike sayenza ingxoxo waze wathi amathuba akhona ukuthi ukuhlelo lolu umuntu angathola ithuba lokukhulumela omunye umuntu ukuzamsiza kuleso simo, kumele abe le minyaka emingaki ukuze abe le thuba lokukhulumela omunye umuntu, njalo kumele babe lo budlelwano olunjani?
Nxa sikhangela ngomthetho ngokufaneleyo, bayakhangela ukuthi umntwana omkhulumelayo onganani engabe efanele ufanele wena.
Hobe, yini umbono wakho ngalo mbono kaNyoni?
Ya, ngiyavumelana naye. Kodwa engingakucacisa nje khonapho ukuthi umuntu olelungelo lokuhamba emele omunye umuntu efakaze, nxa sesibala ku Birth and Death Registration Act, ithi yona umuntu kumele ebesegwanise iminyaka engu-18.
Nyoni, abasakhulayo abalesifiso sokuthola usizo lwenu bangalithinta kanjani?
Okay, singabanika inamba ku 0713-142-273.
Kumnumzana Zenzo Nyoni, ngwenhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Ubexoxa endawonye lo mnumzana kuda kwasehove igqweta elisebenzela inhlanganiso ye-Veritas.
Iqembu leHighlanders selithole amadola angamakhulu amahlanu avela kubasekeli balo abathi bona yibo abazahlawula imali ezabhadaliswa leli qembu ngemva kokuba abanye babo bedale ukufuthelana ukwenze umdlalo obuphakathi kweqembu labo lele Dynamos ungasafiki emaphethelweni ngesonto edluleyo. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Dube utshele intatheli zindaba namhla emini uba kuthe kutshaya ihola lejumi namhla ekuseni bese bethole amadola edlula amakhulu amahlanu evela kubalandeli beqembu leBhosso abakuleli kanye nasemazweni atshiyeneyo. Sifika kuhola elejumi lanamhlanje, imali engathi sibe sesiyitholile ingaba ngaphezulu mbijana kwamakhulu amahlanu. Imali le ingazubi singathi ebasekelini abalapha kuphela eZimbabwe, kodwa sikhangele ukuthi bona abamazweni akhatshana abaphetsheya abanjengabo-South Africa, o-Australia, o-Melika khona ngalabo England, thola njalo ukuthi silabasekeli abasendaweni ezijeneyo ezingajayelekanga ezinjengabo-Rwanda labo-Somalia bakhuluma lathi bafuna ukubana sisebenze ndawonye.
Abalandeli beqembu leHighlanders baqale uhlelo lokubuthelela imali ukuze bephathise leli qembu ukuba linelise ukubhadala inhlawulo ekhangelelwe ukuba igaxwe leli qembu ngemva kokuba abanye babalandeli bedale ukuba umdlalo obuphakathi kwaleli qembu leDynamos ungafiki emaphethelweni ngesonto edluleyo. Abalandeli bebekhonona ngokusebenza kwamsekeli kaNompembe uThomas Kusosa, yena abemethese umlando wokungaphakamisi iflegi yakhe ngesikhathi yomgadli uChristian Epupa elinganisela iqembu leDynamos sekuzaphela ihlandla lakuqala elo mdlalo, njalo lo mdlalo awusaqhubekela ngaphambili ngoba abalandeli besebexotsha ukusosa emzileni wenkundla. UDube uthe ukwamukela usizo oluvela kubalandeli akutsho ukuba bavumelana nezenzo zobudlwangudlwangu, njalo iqembu alisiyo ingxenye yenhlelo zalabo ababuthana ngaphansi kwesitsho esithi asifuni bumbulu.
Konke esikwenzayo is deliberate, so we don't take chances. Asiyigadi hamba, asizivikele ehwahweni, asijayive esinganxuswanga khona. That's why awusazusibone siyeqele ikijima fane ekhaya. Sizayekela ikijima esilahlangela erenkini.
Inhlanganiso yePremier Soccer League yethese iqembu leHighlanders umlando ukwehluleka ukulawula abalandeli balo ngemva kokungafiki emaphethelweni komdlalo wangesonto, njalo icala leli likhangelelwe ukuthonisiswa ngolwesibili mhla zingama-23 kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Kusenjalo namhla emini iqembu leZPC Caraibal linqobe leCapes United nge-2-1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhla enkundleni yeNyamunga. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
AbeZimbabwe labeZambia bayahlangana becebisana ngezinqumo zokuthuthukisa impilo yabantwana lokulondolozwa kwamalungelo abo ezabelweni.
Abahlaselwa ingozi yempophoma zamanzi eZimbabwe baphiwa uncedo lwe $1.6 million, igama uChris Gande Lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.